I-Associated Press ibika ukuba bekugcwele phambi kwintatheli zindaba emthethwandaba eKyiv kwele Ukraine ngesikhathi usayijeni Vadim Shaishmarin elethwa kuleyo ndawo. Umthethwandaba uthi wadubula umuntu wayezitshovela ibhasikili eChupakivka. Ubefakwe ebhokisini elincane emthethwandaba lo njalo elindwe ngamasosha namapholisa abehlome aphelela. Uhulumende wakwele Ukraine uthi kulabantu abaningi ababulawa ngamasosha akwele Russia anjengo Shaishmarin. Umnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthakazelelwa yinkokheli yamazwe entshonalanga.
Uzulu weUkraine lamanye amazwe e-EU le-ase-America bazakamukela ukuthoniswa kwaVadim Shaishmarin ibutho leRussia elabanjwa kuthiwa ladubula umuntu lambulala. Empini kuvele kule mthetho yokuthi abantu abangathwalanga izikhali vele kabadushula. Kodwa sabona ukuthi lokho kuzahlupha ukuthi babe sebethonisisa abanye ngoba ukuze bababambe kulesikhathi bengazama nje ukuthi kathesi basebenzise nje njengemzekeliso uShashin. Kodwa ngikholwa ukuthi kuzakuba lamarashi amaningi azabanjwa. Yena umnumzana Putin yena ngokwakhe ngiyofanele abe lecala ngoba laba yisithunywa kuphela. Kumele ukuthi ukuthenswa icala leli kutshengise ilizwe lonke jikelele ukuthi impi yobudlwangudlwangu kayiqondanga. Ilizwe lakathesi kalisadingi ukuthi kube le mpi. Ye, ngibona ngathi mina kuyinto enhle kakhulu, fanele siyamukele.
Kodwa umnumzana Ngabuthoma Bhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi akuqedakali ukuthoniswa kukaShaishmarin.
Lokho esikuzwayo kasilaqiniso lakho ukuthi kuliqiniso, ngoba selokhu yasuka impi e-Ukraine i-NATO yavala abezindaba beRussia ukuthi batshele umhlaba ngokwenzakalayo. Indaba esizizwayo kuphela ziphuma kuma-news journalist abuya e-America kumba be-NATO abe-Europe. Kakula independent verification yodaba lolo okhulunywa ngalo. Yikho ke kuba nzima ukuthi siphawule. Thina esikutshoyo ukuthi kumele thina sizwe okuvela kibo bona beMelika labe-NATO, okuvela kuhulumeni weRussia. Sikwazi ukuthi sidingisise stole iqiniso yipi, kodwa kwakhathesi sizwa into evela ehlangothini olunye. Lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikukholwe ukuthi into le kuleqiniso kumbe ngamanga, ngoba siyabona amanga amaningi akhulunywayo, ngoba vele ngesiNgisi bathi in a war the first casualty is the truth. So iqiniso ke vele kasilazi.
Kusenjalo uSenator Rand Paul izolo kusihlwa umise kancane ukuthi kunikwe ele Ukraine amabhiliyoni angamajumi amane amadola, $40 billion, yokuthenga izikhali ukuhlenga abaphephela kwamanye amazwe lokunye. Sekuzathatha iviki ukuba idale lesenethi kwele Melika lilungise udaba lolu. Kulabantu abaningi asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli ngele Russia ngohlolanja lonyaka.